tisendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlaka 10 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa uncoma imizamo yenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches eyokukhuthaza ukukhulumisana elizweni ngenjongo yokulungisisa umnotho. Lanxa umongameli Emasoni Mnangagwa esithi uhulumende wakhe uzawulungisa umnotho maduze uzulu ahlale kuhle, ingcwethi zithi kazikuboni kusenzeka lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi uyayincoma imizamo yenhlanganiso yamasonto eZimbabwe Council of Churches eyokudinga ukukhulumisana phakathi kwamabandla wonke ezombusazwe, abenhlanganiso ezizimeleyo kanye lozulu weZimbabwe jikelele ngokumele kwenziwe ukuze kulungisiswe umnotho welizwe abantu baphile ngcono. Embikweni wethu leizolo ngemva komhlangano ewenzele kobulawayo, iZimbabwe Council of Churches ithe ikhathazekile kakhulu ngokuhlupheka kukaZulu okubangelwa ukudilika komnotho. Ngokunjalo inhlanganiso le ithe kumele uZulu weZimbabwe aqhobe amathambo engqondo endawonye edinga indlela zokuhlenga ilizwe. Ithe njalo izakhokhela imizamo yenkulumo lezi kusikhatshana esilandelayo. UMnumzana Chamisa ukuncomile lokho embikweni wethule enkundleni yeTwitter. IZCC isike yazama ukuletha umongameli Emasoni Mnangagwa loMnumzana Chamisa ndawonye ukuthi bakhulumisane kodwa kwehlula. Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Difa Dube uthi kubalulekile ukuthi ababili laba bahlale phansi bakhulumisane kuqedwe ubunzima uZulu abhekane labo.
Lokhu okuhlongozwa yeZimbabwe Council of Churches kuyinto eqakathekile kakhulu. Umongameli uMnangagwa loMnumzana uNelson Chamisa ngibona ngathi kuqakathekile kakhulu ukuthi abafake abantwana beZimbabwe enhlizweni zabo. Bakukhangele bakubona ukuthi nxa kuze kuthi kufike abantu abadala laba abakhokhele inhlanganiso le ezamabandla ezokholo. Kutshengisela khona ukuthi abantu badubekile njalo abantu bayakhalaza bafisa ukuthi kube lesisombululo kule nkemenkeme eyenzakala elizweni lakithi yokutshabalala komnotho, yokungaboni ngasolinyele zepolitiki, ukulungisa nje konke okuhluphayo elizwe lakithi eZimbabwe kwenzela ukuthi ilizwe libe lenqubekela phambili, abantu benelise ukuthi baqhubekele phambili bendawonye sakhe ilizwe lakithi. Nxa singabambana nje kulungisiswe ama-differences la khona, ngithemba ukuthi njengoba abezokholo sebe bangenelela kulento baza kwenelisa njalo ukuthi babe ngabantu abasebenza noma babe ngumiddleman. Ukulamula lokhu kungezwane okwenza ukuthi labo baba bengenelisi ukuthi bazohlala phansi etafuleni benelise ukuthi bakhulume kuqondiswe lapho kuqondiswa khona iZimbabwe vele inqubekela phambili.
Khona ungathini ngodubo lonke lolu uZulu weZimbabwe ahlangana lalo imihla lamalanga?
Ubunzima obukhona elizweni babunkomo akusadingi mhlambe lokuthi lesiphofu singabuboni. Sebubona la ngesiphofu ukuthi ubunzima esikhangele labo kunzima kakhulu. Ngitsho lo grade 1, ngitsho lo mntwana ongakayi osase ku ECD ongakahambeli ngitsho la ku grade 1 usehle ekutshela ngobunzima obukhona elizweni leZimbabwe. Abantu beZimbabwe bayakhala kakhulu ukuthi akulungisiswe indaba zepolitiki, izinkokheli zihlale phansi zifake ama-differences aside. Kulungisiswe ngoba ubunzima lobo esikhangela labo ukuthi kuyashota izinto zonke iZimbabwe esililizwe eli-importa lezinto ebekade izinto esingazilimela zona, izinto efathi singazenzela zona elizweni lakithi, kodwa uthole ukuthi sesi-importa yonke into. I-rice into esingayilima elizweni lakithi, impupu into esingayilima elizweni lakithi, kodwa konke kona lokho sesi-forced ukuthi sihambe sekuthenga kwamanye amazwe mhlawumbe kubo Zambia noma sikuthenga kubo South Africa. Kodwa ke nxa kungalilungisiswa zonke izinto zonalezi abantu bazwisisane, labo abayehlulekayo ukuthi bawine sofanele balinde kuphela ukuthi kubuye esinye isikhathi esizayo kuyiwe ekhethweni njalo bayezama njalo ukuyavotelwa. Kodwa ke kathesi akusase yisho isikhathi esifanele ukuthi abantu bebelokhu besalwisana ngaleyo ndlela. Kathesi sekuyisikhathi sokuthi kukhangelwe okuyiko okuqakathekileyo okungenza ilizwe leZimbabwe liphume kulobu nzima esikhangelene labo, ubunzima obungakhethi ukuthi ngubani, ubunzima obungakhethi ukuthi i-political party usupporta yiphi. Nxa usiye esitolo kathesi noma usiya ngaphi usiyadinga lokho okudingayo, noma usupporta yiphi i-political party uza kuthola noma uza kuswela. Kodwa kuningi kokhona uza kuswela. Abantwana abaningi noma abazali babo basupporta iZANU-PF noma abazali babo basupporta iMDC baningi abantwana abangahambi esikolo kungenxa yokuthi imisebenzi ayikho, izinto zimile yonke into elizweni. So kudingakala kakhulu ukuthi izinto lezi zonke zilungiswe, i-political situation yakithi ibe channeled ngendlela eqondileyo ukuza kwenza ukuthi iZimbabwe ibuyele njalo ibe lilizwe elimangenyawo.
Yena uMnangagwa umbona evuma yini ukuhlala phansi akhulumisane loChamisa njengoba sesike sambona esala esikhathini esedluleyo?
Umongameli uMnangagwa ngibona ukuthi isimo nxa ukuthi ngempela bazimisele ukuthi ubukhokheli beZimbabwe noma bavuselele impilo zabantu eZimbabwe bavuselele lomnotho weZimbabwe, ngibona ngathi kufanele ukuthi adinge indlela noma nxa ukuthi akweneliseki ukuthi yena uqobo lwakhe ayehlangana mathupalo nomzalo uChamisa, ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi abakwenze kube le ndlela noma mhlawumbe kube labantu abazayelisa ukuthi banegotiate le nto leyo ukuthi baze bayehlangana bahlale phansi bafake ama differences abo eceleni. Ngoba ngibona ngathi ama differences abo eceleni noma umunye ngazethu umunye ngawina umunye ethi angwina ngomunye ethi awina ngomunye ethi wawina, kodwa okusalayo ilizwe leZimbabwe is going down the drain.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu, sixoxela ekwelebhilithane. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende wakhe uzaqeda zonke indubo uZulu ahlangana lazo empilweni kusikhatshana esilandelayo, ezinye ingcwethi kwezenotho zithi lokhu akusoze kwenzeke nxa uhulumende engaguqulanga izenzo zakhe. Emazwini wethu le izolo emngcwabeni kaMnumzana Misheki Velaphi Ncube eNational Heroes Acre eHarare, uMnangagwa uthembise uZulu ukuthi uhulumende uzalulungisisa udaba lokubhidlika komnotho lokukhwela mahlayana kwentengo. Kodwa ingcwethi kwezenotho uMnumzana Kelvin Manduna uthi akakukholwa lokho ngoba sesiside isikhathi uMnangagwa esenza izithembiso ezifanayo kodwa engazigcwalisisi.
Indaba yama prices ekuthenga izinto is a function of the market. It's not a function yokuthi ungaphonga ukukhuluma njengomongameli or minister of finance. It's a function of the market. And abantu abaproduce izinto bayaresponda, and primarily ngathi to two things, which is the currency yethu which is depreciating, RTGS, and the ability to source forex, which is very difficult. Abantu kumele bethenge forex in parallel market. So now kuza ama-producers amaningi bayakutsho ukuthi it's very difficult to price izinto, and bona they are simply responding abaningi bangikhona to the market situation. So kuzaba nzima for uMnangagwa ukuthi elungise izinto lezi which are happening in the market. Ngokubona kwami enye into, of course, kule profiteering ekhona, it's inevitable, which is another animal which kumele beyilungise layo.
Alubana uMnangagwa ethe wakucela ukubana umxwayise, ungamxwayisa ukubana enzeni kahle kahle, eluphathe njani lolu daba?
Mina isikhalazo sami was that into enza ukuthi ama-price eyeqe esenza nje esikubonayo is indaba ye-currency. That was the issue which I saw was inkinga enkulu. Akula currency enika confidence. Siyatshintsha ama currency namhla, iRTGS hayi sesiya kuma US dollar. So umuntu who is trying to price ama products akhe has no certainty. Yindaba iproblem enkulu ekhona, one of them at least. So bengibona ngani kungcono if they had addressed i situation ye currency. uThuli Ncube uthi yena into ye-currency uzayibona mbayimbayi, kathe sekhuluma ukuthi within 1 year uzaletha enye i-currency entsha. So this uncertainty yinto econtributayo to ama-price variations esiwabonayo. The second issue is ukudepreciator we-currency, which I mentioned earlier. Nxa i-RTGS ebayifaka yaqala i-2.5 to 1, in less than 4 months is almost 5 point something to 1, kutshengisa ukuthi ama-price mele etshintshe to reflect ama-cost lower. And inflation is a third factor which mele beyilungise with agency. The rate esihamba khona kathesi, if they don't address inflation with agency, is afika out 100 by the end of the year. So this further contributes to ama-price elokeyeka. I would say if they could address izinto lezi eziyi-3, ingxenye kuzanceda.
Udaba lwemali entsha uMthuli akhuluma ngayo kayisoze ibuye iswela yini amandla esifananela lama RTGS lama bond.
Izaswela amandla because i-value ye-currency is reflected by i-market, just as we saw in the past amanye ama-currency abawazama wona ama-RTGS, ama-bearer checks. Nxa i-market ingela-confidence on i-government, i-currency yangkhona iyaluza i-value very fast. So whatever new currency abayiletha yona without reform, layo iyabe ingela-value too. So and we effectively we continue to dollarize again. And nxa sebenzisa i-dollar le brings a lot of problems for us as consumers and even for ama producer to in trying to make ama products at a competitive price wise.
Umnumzana Kelvin Manduna yincwethi kwezenotho njalo uqhuba izifundo zakhe zaphezulu eze PhD e Howard University konapa eMelika. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulosakhulayo obesenza izifundo zika-Form 4 onathe utshwala kakhulu waze wafa kobulawayo ngomgqibelo. Osakhulayo lo ubikwa ebesedilini ekholisa labangane bakhe. Iphephandaba le-Herald lona libika ukuba umkhokheli wenkonzo ye-Prophetic Healing and Deliverance uMnumzana Walter Magaya lomkakhe sebedonselwe emthethwandaba yinkampani ye-Homelink ngemva kokwehluleka ukubhadala isikwelete esingena ku-$23 million. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi abahle, okukhulumayo ngohloniphana umoya uPindi laphana ekhuluma eseJoburg eSandton ngokuzalwa ngibuya eGwanda endaweni yaseNtebe. Okungijabulisayo ukuthi ikhodi kwazile ukuthi inqume ngokuthi la madoda okungutshamisa lo Monzora bangena ngokungemthetho ebuholeni be-MDC. Lokhu kuyangijabulisa kakhulu. Sengibheka ukuthi-ke uma kuyabe kusenzakala nakuzani kuyenzeke, ngoba phela umnangagwa la ucishe wangena ngesifana umegudluza uphekezela umphoko lapha.
Mina igama lami ngingukhuthe, ngihlala endaweni yasentabeni yezinduna, entaba zinduna kweshifukhayisa. Ngithanda ukuthi ngithi okusenhlizweni yami ikuthi lokho okuthiwo yikhothi ayikhothi siyakuzwa, kodwa-ke besithanda ukuthi sithi thina ngabe kusenzeka bachiyane lochamisa, ngoba sicabanga ukuthi lokhu kakuphumanga ekhothi kanye kanye. Kungabe kulo mlomo kumbe isandla sezana uPF, ngoba bevele sikwazi ukuthi bayamlwisa uchamisa. Bazamile ukumlwisa nge-age limit, bazama ngazo zonke indlela ukuthi bathenge abanye abantu ephathini khona phana ukuthi bakhuphe uchamisa ukuthi abe ngupresidenti. Lamhlanje sebebuyela back to besiyakhuluma ngendaba endala. Kanti-ke amakhothi ethu aweZimbabwe ehlulekile ukuthi alungise udaba lokutshontshwa kokhethi ukhetho bathathisela elihilo elitshontshe ukhetho bathi yilo ekumele likhokheli lizwe lamhla sebekukhuluma ngalokhu kuyini bona behluleka ukuthi balungise udaba lweZimbabwe njalo enye into engithanda ukuthi ngikhulume ngayo esikhathini sokungena kukaMnangagwa yena exotshiwe ngumgabe ngayi court yaqhuma ukuthi kungena umphoko wehlula konke khonokho ngenxa yokuthi vele basekelizana uPF.
Salubonani emsakazweni weStudio 7. Siyabonga ngendaba eziqhathekileyo elisethulela zona and eziliqiniso njalo. Hayi, thina into engathi yasihlukumeza nje lapha indaba yabantu bezanuPF lapha. Abokuthi ababuyi ebantwini lapha maba bengela nto abayifunayo. Babuya nje ma sekule nto abayifunayo. Babuya lapha befuna ukuvotelwa baziro Obama, Rice, Landan lapha abadala bathatheka babavotela basuka bahamba nya. Kathesi kunje silo mgwaqo owanini nini abasithemba ukuthi bazawulungisa kuze kube namhlanje abawulungisi. But kuthiwa Friday mhla ka 10 kuzobuya uOxidia Mnangagwa lapha kithi esihlengeni klinika lapha ya. So yikho siqala ukubona bebhizi bezama ukuthi bevalavala amagodi emgwaqweni cause ngoba sokubuya bani yena uma iMnangagwa lo isikhathi sonke lesade bethulisele zwi. Sebezama ukuthi bevala amehlo akho ukuthi mayebuya lapha ethole ukuthi hayi bayanceda sibi kodwa uncedo lwabo silubone sibi badlala ngathi njalo babani. So vela hayi into engathi yasihluphe emoyeni yethu leyo ukuthi hayi kanti bayenzani waye bengalungisa into zibehambe right njengoba bazitshela bana bathi banguhulumende oright onakekela abantu ozalungisa izinto zenze right but uncedo lwabo silubone. So vela hayi masibone uncedo lwezanuPF lo abayenzi kwala bakwenzayo eHarare yakuleli apha abalungisa khona bangabuye bezobe sezirobha la. Ngiyabonga.
Sanibonani. Linjani basakazi beStudio 7 nabalaleli bonke. Ngombono ngithanda ukudlulisa owami umbono. Ngibongela ama elections ase South Africa. Abantu bathe ukukhetha gokeli zabo abazithandayo nakuma province. Ngithanda ukudlulisa lokhu kubonga ikakhulu kuqembu eliphikisa le EFF elaphumayela sobala lisitsho ukuthi izenophobia ayikho right. Yikho engikubona ukuthi kuyinikeza amandla kakhulu ukuthi abantu bayivotele bayibona ukuthi ingakwazi ukumela abantu base-Africa ngoba i-DA beyikhampena kakhulu ngokuthi ama-foreigners athatha imisebenzi yabantu wathi nasemabhoda abantu bayazingenela. Ngicela ukuthi abantu kakhulu be-South Africa bebekwazi ukuthi khona abantu kabazezeli elizweni besuka emazweni abo ngoba kungelahlupho baza ngoba kunohlupho olubahluphileyo kakhulu baze bakhetha ukushiya imizi yabo bazohlupheka kule ndawo bezidinga amadlelo aluhlaza. So ngiyabona ukuthi i-EFF ngendlela ekhampeni engakhona kuzoyinikeza amandla ngethuba elizayo uma ingaqhubeka ileli ama-Afrika kakhulu izaphumelela kakhulu kakhulu. Ngiyabonga kakhulu, ngicela ukudlulisa khona lokhu. Ngiyabonga kakhulu nokhetho lwe-South Africa lube nokuthula kungabanga nodushe kungabanga nokulwa ezakhamizini. Phambili i-EFF kakhulu qhubeke ngokukhampena ngokulwela ama-Afrika. Cela ilizwe le-Afrika lilunge inkokheli kuphele nokutshontshwa kwezimali elizweni nokucorruption kakhulu bakhampene ngayo abantu be-EFF yikho ekubenza ukuthi bathole amavoti ngoba i-corruption ayilunganga ibulala amazwe. Lizwe leZimbabwe lihlupheka nje kanje i-corruption ebisenzeka kuhulumende. So uma bengalwa kakhulu kubelwa ne-corruption ngibona kuzobaphumelelisa kakhulu. Ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu. Phambili Julius Malema.
Igama ngisibonga Nkosi Mthunzi. Ngilapha eJohannesburg. Mina ngithanda ukuthi kwena into engiyibone kukhetho le South Africa izolo ngiyangaphuma lapha dizane le Johannesburg University. Into engiyibone laphana isimanga kakhulu. I think if ama Africa singafunda that, Africa i democracy ngakhula. Uyazi IANC ibiphiche itent layo le EFF same vicinity less than 5 meters away from each other. And mbabone benikana amakhoko bebizana comrade. Hayi lokana bekuyinto enhle ukuthi kona hayi bayazi into abayenzayo. Awuzondela umuntu uyazi thiyana ngemibono kuye phambili. Sengifisa ukuthi ngabe le Zimbabwe layo ngabe iyakifunda into enjengaleyo.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Melika angene kwenye inkalakatha yendlu edolobheni leLos Angeles izolo athola imibhobho edlula inkulungwane eyodwa lezinye isikhali eziyingozi. Ele Japan liphakathi kokuncedisa ele Vietnam ukuqinisa ibutho lalo elisebenzela olwandle ukuze lizivikele esitheni salo esililizwe leChina. Siziphetheke izindaba zekuseni ngokukhangela olunye lwendaba ezihamba phambili kwele Melika. Omunye wabasungula inkampani exhumanisa uZulu emhlabeni jikelele ebulenjini be-internet eFacebook, umnumzana Chris Hues, uthi uhulumende weMelika kumele angenele aqamuqamule inkampani le ngoba isinkulu kakhulu njalo isenza umathanda emphakathini. IFacebook ilengatsha ezimbili ezithenge eminyakeni edluleyo ezibalisa olweWhatsApp lolweInstagram. Ngokunjalo uHuwezi yena osowasuka kunkampani le uthi lokhu kwenza iFacebook iqine kakhulu njalo ibe yiyo yodwa enza umsebenzi wokuxhumanisa uZulu igcine ingahloniphi uZulu. Amalunga ePhalamende yeMelika lawo abona ngasolinye. Kodwa umnikazi weFacebook umnumzana Mark Zuckerberg uyakwala lokhu. Wena mlaleli njengomuntu osebenzisa iFacebook, iWhatsApp kumbe iInstagram uthini ngalolu daba? Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona apha eMelika umnumzana Denmore. Yo.
Ngingathi kule merit kule nto ayikhulumayo ngoba siyabona ukuthi iFacebook ubukhulu bayo bule possibility yokuthi kube yiproblem ma kungela ama-controls. Ngakho ngezinye indlela ngingathi into ayikhulumayo ngathi lakhona futhi ile support from abantu be-Congress abaningi ababona ukuthi iFacebook isilamandla amaningi njengoba isi-controller isilabantu abadlula more than 2 billion umhlaba wonke jikelele. And then lokuthi i-content yakhona ma ukuthi abayimonithi kahle ngokukhulu bayo kungenzeka ukuthi ilide to singakubiza kuthiwa yi-hate speech ngokubana babengasakwanisi ukuthi bacontrole ukubona izinto ezibhalwa ngabantu especially abantu abalenhlonso engalunganga. So ngezinye indlela singakukhangela sithi ya kule merit lokhu akukhulumayo ngoba ungabheka i-control yabo sebe-controla le-WhatsApp, ba-controla le-Instagram. So kusho ukuthi sebe-controla i-means of communication enkulu kakhulu engayenza ukuthi kungabi lama-controls aqinileyo. Kodwa I think uhulumende la on the other hand ulelungelo lokuthi afake imithetho e-controlayo izinto ezingena ku-Facebook. So uMark Zuckerberg yena argument yakhe yona leyo ukuthi why lina njengegovernment lingafaki imithetho esizoyilandela kana ukuthi lisinqampule.
Uyatsho njalo uZuckerberg ukubana okumele kulawulwe lapha yibulembu be-internet hatshi iFacebook njengenkampani. Uthini ngalokho?
Ngathi ngivumelana laye to some extent ngoba amakhampani wonke kule mithetho eyiyona egavena ukuthi ikhampani i-operator kanjani. So uhulumende ma engafakanga umthetho ukuthi i-internet ikontrolwa kanjani, then i-argument kaZuckerberg la iyazwisiseka ngoba ukuqala why lingafaki umthetho ekontrolayo than ukuthi linqampule ikhampani. But at the same time sike sabona ngesikhathi esidlule amanye amakhampani ma ukuthi acreate i-monopoly okusho ukuthi bancindezela amanye amakhampani ukuthi angene lawa compete, ngoba ma kule competition siyabona ukuthi even intengo iyehla than ma kuyikhampani eyi-one ekontrola konke. Ngoba i-Facebook khona manje I think ama-advertisement enziwa ngamakhampani kiyo yesi-controla ama-prices akhona, akekho enye i-competition. So I think kumeka i-sense ukuthi bayi-controle ingabi too big ngoba ingaba nkulu kakhulu iyagcinisisiba nzima ukuthi i-controleke.
Kodwa omunye engabuza mnumzana Moyo athi kulicala yini le-Facebook ukuthi ayikho enye inkampani encintisana layo?
Well, angeke sithi licala, kodwa uma kuwukuthi amanye amakhampani ayazama ukuthi lawo avumbuluke i-Facebook isebenzise amandla ayo ukuthi lesikhwama esitshone kakhulu ivele ibathenge. So kusho ukuthi wonke umuntu nje oza lo mcabango ongathi uncintisana la i-Facebook, njengoba sabona i-WhatsApp bayithenga, kwazama i-Instagram lathi buya layo bayithenga. So ngezinye indlela vele kusho ukuthi any company or omunye umuntu nje ongabuya lo mcabango ukuthi acreate i-company efana le-Facebook bazovele bayithenge ngespeedi ngoba sebesebenzisa imali. So vele sebebulala i-competition ngoba bavele bawathenge la makhampani angasakwazi ukuthi a-operate independently.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika njalo ungumgcini sihlalo weMDCT kulelo lizwe.
Intsumantsumane ledaba Intsumantsumane ledaba na Liyamesaba yini na lo muntu Uyasabisa yini na lo muntu Akulunganga wenzayo Agulunganga wenzayo Intsumantsumane lendaba Intsumantsumane lendaba na Liyamesaba yini na lo muntu Uyasabisa yini na lo muntu Agulunganga wenzayo Agulunganga wenzayo Ave sabe siti
wena Watitikazi labantu wena
Ngabe sabe siti
wena Wasume sabantu wena
Ave sabe siti
wena Ungumbulali wena
Agulungango akwenzayo
Sikhulume nasitetene
Agulungango akwenzayo
Sikhulume nasitetene
Chani ulilisi lipila na babulali lipila chani ulendawo lipila na bashumisi ingabe belisabisana lasela kethu uthula
yensoma nsumane kusho ubheke inkosi ngwenya itsaha lenkabazwe sigqibela ke izindaba zekuseni. Kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uncoma imizamo yenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches eyokukhuthaza ukukhulumisana elizweni ngenjongo yokulungisisa umnotho. Hayike kwanele zihlobo esithandekayo, kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Oliver Lelisa yo ngowenu untungamili inkomo asihlanganeni ngomvulo.